kugita alilobisi elikulu kakhulu so uzathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlu kuyabe kubangelwa yokuthi ezinye izindlu bona yibo abayakha kubi layakhela kohamba khona amanzi ethi ngathi aqondana inye lesihutha bafake izindlu khonapho so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekiswa kakhulu ngamanzi ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphile ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi ebe ne-problem ikhansili ngaleso sikhathi engeyona yayivele ingekho befakana khonapho so bathethe ikhansili iyazama ngamandla ukuthi bakhise kwenzela ukuthi amazwi lana ahambe athin ikhansili le-government iyazama ukuthi bakhise manje abantu kungasebehlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke usupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi lama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele lindini singananga kakhulu sokuthi kugcwala amanzi sehle etutume siyangena ezindlini zabantu kuyatholakala ngoba lezulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi kuyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade likhitha kwezulu le so kwenye isikhathi kuyabajuma abantu bangafideyanga kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yona ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo leso samasuweji?
Nxa izulu lisina kanje abantu mhlili ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-Country Park hhayi bethu kulunengi kakhulu amanzi abengasekho emadeni then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezisukulwa kwabantu ezivuraneni sokuka luthwala ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono ikhansili nayo izama sibile lapha nalapho amanzi abengasekho kodwa ngizame ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi kulunengi kwesinye isikhathi anti amanzi ungabuya lapho ame maningi ayathuthuma acine ethini ethi ngena la hayi bayakhala sibili into yakho namasuwa njengathi thinathi sibe ama-resident bayaripota kithi thina isihambise kwikhansili ikhansili ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi government kumbe ngangenela ukuthi ama-private angesani lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa.